sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 Nkwenkwezi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, unobhala wogatsha lwezempilakahle uMnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakele beligciwane le-COVID-19 seligonge ngokuphethwe kabili kulela izolo laya kwabedlula 132.
Kuthi asebele gciwane leli emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu, 5,618,829. Izibhedlela ezintathu zakoBulawayo ezibalisa iUnited Bulawayo Hospital, Bilo Central leThornbrugh zithole isipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwa igciwane le-COVID-19.
Sebevukela phezu kwethu, sebedura okungelangqondo, bayasidlela futhi iy'mali zethu azifiki zenele ebazalini bethu. Umuntu ukunikeza i-account number ukuba ufake leyo mali izofika ekhaya iyenele ngesikhathi leso ofisa ngakhona, kodwa akwenzeki.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abathumela imali loba ukudla kuzihlobo zabo ezisekhaya bathi i-lockdown isisenza babanjwe inkunzi libalele, yilabo abathumela ngabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Unobhala wogatsha lwezempilakahle uMnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 seligqonge ngokuphethwe kabili kulela izolo laya kwabedlula 132. Leli nani likwezwe ngabahlolwe eBrightbridge, Mashingo leHarare abangamashumi edlula isikhombisa laba 76 abatholakale bele-COVID-19 namhlanje, bonke ngabavele emazweni angomakhelwane anjenge-South Africa leBotswana, ngaphandle koyedwa owaseHarare.
Abekolitshini le-John Hopkins University lakwele Melika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholakele belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu lengxenye, 5,618,829. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu lengxenye, 351,146. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili, 2,456,447. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu, 119,391, labulala inkulungwane ezedlula ezintathu lengxenye, 3,589, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amahlanu, 48,618. Izibhedlela ezintathu zakoBulawayo ezibalisa iUnited Bulawayo, Bilo Central leThornbrugh zithole isipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwa igciwane le-COVID-19. Lesi sipho sivele kwabebhanga le-FBC, Asakhane, ZAPU, Econet le-Youth Alliance besekela imizamo kahulumende ekumelaneni lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 edolobheni leli. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa amankampani ahlukeneyo uZulu lamabandla ezombuso baqhubekela phambili bengahlehli ekuncediseni uhulumende ukulwisana lomkhuhlanelo. Unkosazana Sithandazile Dube obemele inhlanganiso ye-Asakhane uchasisa ngesipho sabo esiphiwe isibhedlela sempilo Central Hospital asinikeze umphathi Ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Isakhane yimuli yamaZimbabweans that are all over the world abancedisa kakhulu ukuphathisa ke ilizwe lethu eleZimbabwe. Namhlanje ngilapha ke empilo ngilabanye bami ngilomdlala lomlungisi silethe i-donation ikakhulu le isikhangelele ubhubhane lolu olukhona le-COVID-19. Silapha empilo hospital silethe i-donation yama-sanitizer silama face mask ama-thermometer lokunye nje okuthiyenwe lapha ekosokulethileyo namhlanje sikhangele ukuthi hayi sincedane njengomphakathi waseZimbabwe. Sithanda ukulibonga bonke bakithi abasidonetheleyo ukuthi lezi zinto zifike lapha. Sithi thank you very much.
Umnumzana Wilson Mpofu obemele i-FBC uthi baphe isipho sama test kits.
Just donate ama test kits awe COVID ang 480 AUBH and 520 Mpilo. Then overally over the nations donated over 10,000 test kits, 5,000 to the office of the president and cabinet, 3,000 Eago PSMI, 1,000 AUBH and 1,000 Harare Hospital.
Unkosikazi Judith Ncube, umphathi Ntambo wedolobho lakoBulawayo, ubonga abelule izandla besipha lesi sipho.
Ngithanda ukubonga, ngiyabonga kakhulu kwabe FBC le Asakhane ngedonation abayenzileyo namhla eya ezibhedlela zethu impilo le-UBH. Ngithanda ukuthi ngiphe uZulu ukuthi abantu ba-committed okumangalisayo bafisa ukubona sibili kungela muntu ongafa ebulawa ngolumkhuhlane. Baloyisa ukuthi sivikele kakhulu ulukazi lama test kits laphiweyo benzela nje ukuthi sizazi istatus sethu.
Inkampani eConnect ibandla lezaphu lenhlanganiso ye Youth Alliance baphe isibhedlela seTone Grove uncedo lokuphathisa ukumelana lomkhuhlane weCOVID-19. Umgcini sihlalo weCouncil of Elders kubandla lezaphu umnumzana Percy Bebe uchaza isipho abaziphe isibhedlela seTone Grove Hospital.
Sidonete i 12x5 liters liquid hand wash soap. Saza donata i 50x1 kg laundry bath soap. Saza donata i 50x5 liter washing liquid soap again. Saza donata i 34x5 liter multi-purpose liquid disinfectant. Lokhu sizama ukuthi kuyenceda abantu abaseTone Grove. Sisenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Sesilethemba ukubana kuzabancedisa empilweni kulabo abade behlolwa ngulo umumo onzima kangaka.
Osakhulayo uPride Mujoli obona ukuqhutshwa kwenhlelo ku-Youth Alliance uchaza ngesipho sabo kukhansili.
Isebenza ngama-communities ayi-3 iPhumula, Inketha, Hyde Park. Namhlanje senze i-donation lapha siyenza ePhumula si-reduce ama-chances of spreading coronavirus. Sizamile ukuthi lathi njengama-youth si-contribute something, sibe active, sibonakale ukuthi hayi lathi sikubona kuqakathekile ukuthi abantu bethathe ama-measures a-correct ukuthi be-reduce i-pandemic le-coronavirus. Donate ama tank ayi-2, ama 2000 liters ayi-2 ama tank siwa donatele Phumula South lase Hyde Park.
Unkosikazi Ashley Kutiwa wenkampani eConnect uchasisa ngesabo isipho.
Esikade sokulandela lapha ukuthi sinikeze umeya le City of Bulawayo ama donations esiwanikwe ngabantu beZimbabwe. Imali le ibingena ku iConnect isisebenzisa iEcoCash lama Steward Bank accounts. So ngabantu beZimbabwe abalapha eZimbabwe labaphandle kwelizwe ade benika imali yabo. Sikwanisa ukuhlanganisa together about 730,000 from abantu abangu 8,000. Sasesithatha lokho sasesithenga iprotective clothing yabantu bethu abasebenza ezibhedlela. Yiyo ade sibuyile ukuzoyinikeza namuhla ukwenzela ukuthi abantu bethu labo baphathiseke.
Umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo, uDokotela Edwin Sibanda, ubonye izipho abazithole kunhlanganiso lezi.
Siyabonga ke esikuphiweyo namhlanje okuvela enhlanganweni ezintathu, enhlanganiso ezintathu. Oqala izaphu isiphe amasepa okugeza, amamops lamabhakede awokuklina kunye lama-sanitizer. Lokho siyakubonga ngoba kutsho ukuthi sokuzaba lokuhlanzeka ezindaweni zethu zokusebenzela. Okwesibili sathola i-Youth Alliance for Safe Cities. Basiphe amatanka amabili azakwenza ukuthi ama-youth centers ethu abe la manzi ngoba siyazi ukuthi khathe silohlupho lwamanzi. Okwesithathu impahla zokugqoka zokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID esiziphiwe i-Econet, i-High Life Foundation, le-Cassava Smart Tech. Zimpahla ezisetshenziswa ziphindwe ingathi reusable, ukuthi ukuthi okuningi kwakhona kuyasetshenziswa uphinde ukugezise ukusebenzise futhi lama-mask lama-gloves. Lokho ke siyakubonga ngoba kutsho ukuthi izisebenzi zethu seziyasebenza zikhululekile, zisazi ukuthi ziphephile.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Lithe lisiyatshona ilanga layizolo besekulabantu abangamashumi ayisithupha lantathu abatholakale belalo umkhuhlane. UBulawayo ulabantu abalitshumi lambili abafunyanwe bele COVID-19. Sekwabhubha oyedwa, kwasila abayisificamunwemunye, sekusele ababili abalalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje wathi ngike ngidedele uGibbs Dube esethulela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abantu abaningi kwele South Africa abagula umkhuhlane wengqondo awusebethwele nzima ngenxa yokuthi bavalelwe ezindlini. Ilizwe leli lizama ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abakhulume lomsakazo we-Voice of America bathi uhulumende usekhangelane kakhulu lokulwisana ne-COVID-19 wakhohlwa ngabalomkhuhlane wengqondo. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu, 32,000, sebetholakale belomkhuhlane lo kwele South Africa. Umongameli Donald Trump uthi ulakho ukwethula imithetho eqinileyo kumbe avimbe ubulembu bokuxhumana kube-social media ngenxa yokuthi ubone ngani buzama ukuvala ukwethulwa ngabanye abantu kwele Melika, ikakhulu abakubandla lama-Republicans ababizwa ngokuthi ngama-conservatives. Ukhulume lokhu kulandela okwethulwe yi-Twitter ikhasini lakhe elithi @real Donald Trump, emcebise ukuthi kumele akhulume iqiniso ngokuvota kusetshenziswa i-ballot voting. UTrump ubeveze ungathakazeleli lokhu esithi kulobuqile obenziwa kakhulu nxa kuvotwa ngendlela le. Kodwa iTwitter ithe kusobala ukuthi kakhulumi iqiniso. Sokuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 edolobheni le-Towa Masina kwele-Madagascar, loba nje ilizwe leli lisithi kulabantu abasebenzisa umuthi wesintu ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane lo. Kubikwa ukuthi ilizwe leli lilabantu abedlula ikhulu 122 kwalo mkhuhlane lo, selihambise amasotsha labodokotela kulelo dolobho kuyadolisisa ukuthi kwenzakalani. Ibutho elokumanyana we-US Africa Command lithi ilizwe leRussia selinike abalwisana lohulumende kwele-Libya indizamtshina zokulwa impi ezihanjiswe kulelo lizwe izolo. ELeRussia lisekela uGeneral Khalifa Haftar ukukhela i-Libyan National Army elwisana lohulumende womanyano osekelwa ngumanyano wamazwe wonke womhlaba jikelele o-United Nations.
Live Talk lamhlanje ku-Diaspora Forum siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela sisemakhaya. AbeZimbabwe abathumela imali loba ukudla kuzihlobo zabo ezisekhaya Bathi ilockdown isisenza babanjwe inkunzi libaleli. Kusenziwa yilabo abathumela ngabo imali lezitolo ezipha lezo zihlobo ukudla ekhaya. UBenedict Mhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abekubaphe laba abasebenza kwele South Africa bathi ukuvalwa kwemingcele sekuzela ukuvuzela ababamba inkunzi emini likwazi umhlaba. Njengoba sekunzima ukuthi omalayisha abafinyelela endaweni eziningi ekhaya basebenze, laba abafuna ukuthumela izihlobo zabo ukudla ekhaya sebefaka imali ngapha eSouth Africa ebhukwini lebhanga lomuntu olesitolo esigabeni sabo. Kade lapho isihlobo sesiya esitolo ukuyathatha ukudla okuvunyelwene ngofaka imali lomnisitolo. Kodwa kumnumzana Kolema Moyo osebenza kwele South Africa yena edabuka enyabane komqanjelwa eplumpt uthi ubuqili buqhamuka nxa isihlobo sesilanda lokho kudla esitolo.
Uma sebefika bethatha i-grocery sebephiwa i-grocery encane empela itholi sokugcwala i-checkers kuphela, okuyinto esihluphayo isihlukumeze kakhulu thina abantu abasebenzela emazweni angaphandle.
Wesifazane weZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi nguNageli uthi intengo zokudla zikhwela nxa imali isendleleni, kanti awuliphiwa futhi ithuba lokuzithathela imali yakho uyethenga kwenye indawo.
Kanti shiwo kumi khona okwenzakalayo endaba zezimali, kanti yona into yangikhona nale iyaphela nini? Bomalayitha bebuya emakhaya ngoba kunzima, ngoba amadoda lokhu hayi ungathatha igrocery sebe kuni-cash back $28, then irest of imali liyana uyathenga ngayo yonke uyathatha igrocery.
Kodwa-ke unkosazana Ntombi Ncubo osebenza kwele South Africa edabuka eChingwe koShangwa ePlumpt uthi ubutsotsi obukhulu benziwa yilabo asebehlume igoli yonke bezibiza money sending agents ngolwemzini.
Sebevukela phezu kwethu, sebedura okungelangqondo, bayasidlela futhi iy'mali zethu azifiki zenele ebazalini bethu. Umuntu ukunikeza i-account number ukuba ufake leyo mali izofika ekhaya iyenele nesikhathi leso ofisa ngakhona, kodwa akwenzeki. Hayi, sithwele nzima mahlabezulu ngalama ejenti.
Umnumzana Craigman Khwebo uthi okwenza kube sesigcekeni ukuthi laba bantu ngokubuzela yimali abayibhadalisayo ukuze uthumele imali yakho ekhaya.
Cabanga nje, uthumela 100 rand umphathisa ngo 20 rand, abanye bafuna bo 25 rand, abanye bafuna bo 35 rand. So cabanga if mangawuhambisa imali efika bo 2000 rand ukuthi uyobakhokhela malini. Njalo leyo mali ithatha isikhathi futhi ukuthi itholakale ekhaya, okumele umuntu abambe iline yokulinda leyo mali ngapha balakudla. Okunye nje siyabekezela ngoba uyabe ungela choice, just ukhayela ukuthi as long imali ifikile ekhaya. Okubuhlungu ke ukuthi siyalayelana ukuthi phathisa lwana noma ungamazi, as long as uthiwe account number. Okuyinkinga ngoba imali zigcina zilahleka.
Iningi lethu okubuhlungu ukuthi lesi simo kungathi sizaqhubeka sinje kuze kuphele ihlelo ze-COVID-19 zokwenqatshelwa ngokuhamba kwabantu phakathi kwe-South Africa leZimbabwe. Melesubu 7 to Hansberg wele South Africa, ngingu Benedict Mhlapo.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende weLebhilithani useyekethise ezinye zezinqumo zohlelo lwakhe olwe lockdown esithi amankampani kanye lezikolo ezemfundo yaphansi eye primary kuzamele kuvulwe mhlaka 1 Nhlangula. Iningi labantu bakulelo lizwe lokhu lilokwesaba besithi umkhuhlane lo awukapheli ngempela. Intatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasfanda usethulela lolu daba.
Abantu sebevunyelwa ukutshaywa ngomoya bephuma ezindlini, kodwa bavunyelwa ukubuthana kumbe ukuvakatshelana. ukuyekethiswa kwezikondiso ze-lockdown lokhu kutsho ukubana abantu abaningi sebengabuyela emsebenzini kodwa ke iningi lesaba ukuthi lingathelelwa i-coronavirus. Unkosazana nabo inkosi Gabadela isakhamuzi sedolobheni e-Brighton uthi yena ngeke abuyele emsebenzini khathesi.
Abantu abakapheli ukufa khona kuzabuya enye i-wave bigger than the one before. Angibuyeli emsebenzini ngoba abantu baloke besifa. Uma kuyikubana bangasixotha lowo msebenzi ongcono nixotshe. Kodwa ngiphila ngizadinga omnye umsebenzi somewhere.
Nesikhathi se-lockdown iningi labantu belihlele emakhaya lingasebenzi. Lanxa lilokwesaba ukubuyela emsebenzini kodwa ke ayikho enye indlela yokuphila. Umnumzana Thamsa Nqampofu we-Bradford ngomunye wabo othi uzototobela khona.
Izinto zonke zimile manje akulanto ehlanganayo and sisemuva kukho konke. Njengamanje osokuthiwa kumele sibuyele emsebenzini uzizwa umuntu sesaba akwazi ukuthi ubambe kuphi uqale kuphi. Uyaforced ukuthi uzizwe ukuthi uhambe emsebenzini ngoba kulokhu kunzima esibhekane nako ngoba sikwazi ukuthi ikhona le ikuphi njalo izaphela nini.
Omongi abazange bame ukusebenza. Esinye isizalwane seZimbabwe esikhethe ukuzibiza ngokuthi uMandlo wedorobheni e-Bristol ukhuthaza ababuyela emsebenzini ukuthi bazivikele.
Silazo izembatho zokuvikela kodwa ungeke ugrante ulomkhuhlane ukuthi uhamba njani. Olabavikelekile uyabathatha, abangavikelekanga uyabathatha. Lezi nsuku ungantwa kupholile kodwa kuphola kwelinye ihlangothi lomhlaba. Kwenye ingxelo yomhlaba uzethwa sokuqalile. Lomkhuhlane kasikwazi bakithi kodwa kufanele sizame ukuvikela ngazo zonke indlela ezabe zifakwe ngohulumende ukuba sivikele kanjani ukuze siphile zami ngoba uzwisa ubuhlungu.
Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele izalwane zeZimbabwe eziningi kwele Britane. Ngemva kokulahlekelwa ngumphefumulo ngalomkhuhlane abanye bayachiswa, abanye bayangcwatshwa khonapha kwele Ndlandi, kukanti abanye ke bonke bamelele ukuyabekwa ekhaya eZimbabwe. Ubaba Lazarus Ndlovu wabhubha mhlaka 1 May. Umzulu wakhe ke umnumzana Colette Mkandla uthi bamelele ukuthi ayebekwa ekhaya.
Wawa endlini bambizela iambulance, hayi kwehlula sibili kuthiwa bazama ukumresuscitate. Kukhanya kwehlula mpela bayazama abantu benkosi kodwa hayi manje ngali i-lockdown lokhe sizama amalungiselelo ukuthi ayekhaya. Kwakhathesi hayi kumile akulanto ehambayo sibili besikhuluma labo ba-CJ Riley labo bathi hayi ziningi izidumbu ezimelele ukuya ekhaya. Umkhuleko wethu ukuthi kuvulwe bekuyisifiso sakhe esikhulu kuba nanxa kungenzakala lokho osokwenzakela ebekwekhaya ayelala labazali bakhe. Nisiyabonga ngozwelo lwenu nama-messages.
Unkosazana Catherine Sikhangele Ashward usebenzela abezempilakahle lokulondoloza kwezimuli edolobheni le-Leicester uxwayisa uzulu nge-coronavirus.
Simple advice ukuthi nxa kuyukuthi libuye ifuna ukubuyela emsebenzini njengoba uhulumende esevula ukubana sibuyele emsebenzini, into eqakathekile ezihlobo zami kubana lizinanzelele. Nxa kuyukuthi umsebenzi wangkhona kuyasebenzeka, licabe make sure ukuthi liyakhipha i-social distance. Asihlangane nini hlobo zami kulabo FaceTime, siyabonana kulokho bo FaceTime, sixoxe nini, sibonane kuma video calling, ngoba ukuthi sibuyele futhi siyaqala kuba yigroup umkhuhlane lo usesekhona awukapheli.
Sebenza inkulungwane ezingamachuma mane 40,000 asibebulwe umkhuhlane we-COVID-19 kwele Britane. Njalo inhlanganiso zabameli abeZimbabwe zithi sebangamachumi ayisithupha lane 64 abadabuka kwele Zimbabwe abathethwe yilo mkhuhlano. Njalo inani leli lilakho ukuba lisedlula lapho ngoba abanye kabazisi lezi nhlanganiso ngokuphelwa kwabo. Imele Studio 7, igama lango Ezra Chisa Sibanda.
Kwezemidlalo isikhulumeli senhlanganiso ebona ngezomdlalo wenguqu eyeZimbabwe Football Association uXolisani Gwesela uthi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 uphazamise ukulungiswa kwenkundla ye-Barber Fields kanye leye-National Sports SA-Harare. Yintatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwesele ubekhuluma ngesikhathi kuzokhangelwa umsebenzi osiqhutshwe enkundleni eBarber Fields phambilini kokuba inkundla izohlola ngenyanga kaNhlangula ngabe first instance body.
Sibe lapha emagumeni eBarber Fields Stadium ngoBulawayo. Sizobona ukuthi iBarber Fields kuyini sokulungisiwa. Ngokwazi kwenu, iCAF ike yabuya inyanga eziphelileyo izokhangelisisa ukuthi kuyini okungenziwa ukuze iBarber Fields ilungisiswe esithi ngesikhiwa ibe lama-standards okumele kube khona kuma-stadium. So lapha sithi ngesilungu preliminary inspection. Inspection nje esaqalisa ukuthi sibone kuyini olungiswe, kuyini esingabatshethi bakwenze. Sizabuya ekuqaliseni kukaNhlangula sesishaya inspection sesile team first instance sport.
Izinto okumele zilungiswe ukuze inkundla yeBarber Fields ivunyelwe ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu ngezigoqela ukuba utshani enkundleni kumele buhlale buluhlaza tshoko, amakamelo okutshintshela abadlali kumele aqheliswe, indawo ezihlala intatheti zindawo kumele zilungiswe ukuthi lamasango okungena ngawo izibukele kumele abe ngawo igesi. Ukwesela ukuthi umsebenzi wokulungisisa lokhu usuke waphazamiswa yikuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19.
Siphazamise umkhuhlane lo osusihlasele i-coronavirus. Umsebenzi wasufuza ukuthi ube uqedwe ngesikhathi. Khonokho lawe khaya kuhlangatshela ukuthi labona umkhuhlane lo osumemethekile uzusihlasele nje lo mkhuhlane. Kodwa sizazama ukuthi silungise.
Ngemva kokuhlolwa kwenkundla yeBarber Fields kanye le-National Sports okuzaqhutshwa ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula, abenhlanganiso yeZifa bazabhalela abenhlanganiso yeCAF bebanxusa ukuba bazozibonela lezo nkundla ukuze batsho ukuba sezilungile loba hatshi ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Okwakathesi zombili lezo nkundla zivunyelwe ukuba kungadlalelwa kuzo imidlalo yamaqembu abasakhulayo kanye neqembu labesifazane elama-Mighty Warriors. Phambilini kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, iqembu lama-Warriors bekumele lidlalele imidlalo yalo yangekhaya emazweni angomakhelwane ngoba inkundla zakuleli zitholakala ezingekho esimeni esihle. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanje.
Namhlanje yakhuthu moya uthandaza Nkosi yami, ngiyacela ngiyacela mangihambe kanye nawe Nkosi
sethu basavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili, kodwa singakaligwebi uhlelo lwethu lalamhlanje. Wothi sikhangele ebezihamba phambili. Unobhala wogatsha lwezempilakahle uMnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakele bele gciwane le-COVID-19 seligonge ngokuphethwe kabili ngofulela izuma laya kwabedlula 132. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngukhathelis Jeremiah. Siyalibonga. Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.